District Elections Officer wakoBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi uhlelo lokuhlola amabizo selugqithiwe kodwa inani labantu abahlole amabizo liphansi kakhulu. Uthe akusoze kuqhubeke ukuhlola ukwenzela ukuthi iZEC yenelise ukuqoqa ugwalo oluqondileyo lwamabizo ababhalisela ukuvota olweVoters Roll.
Kuyaphetha kathesi i-voter inspection kusenzelwa ukuthi kuyelungiswa phela ngoba le kade silayo besibiza sithi provisional voters roll. Kathesi okuqoqwe kathesi abantu belungisa bekhangela information eku-provisional osokulungisiwe sokusiyalungiswa ke i-final voters roll. Iyo ke esiza kutsho ukuthi sesilungele ukuthi singaya ku-elections esebenzisayo.
Ugcizelele wathi abantu balakho ukuqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini eZEC kodwa indawo ebezivuliwe phakathi komuzi wakoBulawayo sezivaliwe.
I-voter registration kasiqedi lamhlanje siyaqhubeka siloko sirejista emahofisini ethu aweZEC asebenza phakathi. Siyavala kuphela kumawadi lapha desiqalise uhlelo lwe-inspection kodwa kuma-offices zethu siyaqhubeka nge-voter registration.
Ukhomishina weZEC uMnumzana Qhubani Moyo uthi inani labantu ababhalisele ukuvota lizakhutshwa emphakathini emalangeni aseduze.
Sesiqedile indaba ye-voter inspection. I-information yonke sesithethe sayikompayela sokusele ukuthi sigazethe kodwa okuqakathekileyo ukuthi i-voters roll sesiyikompayelile kathesi isiphelile. Inamba yonke yabantu abarejistileyo izaphuma emalangeni alandelayo.
Uthe njalo ukhetho luza kwenziwa ngoNtulikazi mhlaka 30 ethi nxa impumela ingavezi kuhle umnqobi kuzaphinda ukwenziwa ukhetho ngompandula mhlaka 8.
Proclamation isenziwe lokho kutsho ukuthi ilanga lokhetho selenziwe. Ukhetho luzayenziwa i-nomination code iyahlala mhlaka 14 June. I-election izenziwa ngeMonday mhlaka 30 July. Nxa ukhetho lungazange lube lempumela elewina khonapho i-election i-run off izakhona mhlaka 8 September.
Kunjalo nje uZulu wakoBulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo ukubekwa kosuku lokhetho. Abanye besithi bekumele kwenziwe kusase lesikhathi ukuze lulungiselelwe kuhle. UMnumzana Themba Chivea olwela amalungelo oluntu uthi indlela usuku olubuya ngayo luzahlupha ngoba isikhathi sakhona esesisele sisincane.
Ngendlela olubuya ngayo against amanye ama-reforms akade khangelelwe. Isikhathi sakhona against ama-reforms and other things I think pasizahlupha ngendlela embona ngayo. Ukuvalwa kwe-voter registration lakho futhi kuzathiya abanye abantu ngaphandle. Iyona nje generally proclamation for the date iyabidinga layo ukuthi ibekwe kusasengani kusaselesikhathi ukwenzela ukuthi abantu bathole amathuba alingeneyo even ama-political parties.
UNkosikazi Theresia Musako uthi usuku lokhetho luseduzane kakhulu ethi amabandla ezombusazwe akakhankasi okuzwayo kuthi inhlanganiso ezizimeleyo azikalungisi abantu abazakhangela ukhetho.
Usuku lekhetho mina mbona ngani luseduzane kakhulu kungenxa yokuthi ama-political parties amaningi mbona ngani kayakenzi lutho. Even the civic society kunje sokahle sawukabi lama-observers ukuthi ukhetho lolu luthiwe lube free and fair. Angiboni ukuthi ikhona inhlanganiso esibatrayinile so far.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Vusumuzi Chirwa uthi uyajabula kodwa uyakhonona ngesikhathi eside esithethweyo kulindelwe ukuthi kumenyezelwe. Ethi iZEC yiyo okumele ibe lomlando wokumemezela usuku lokhetho.
Ngokuzwa kosuku lolo osolumemeziwe ngumongameli welizwe olokhetho mhlaka 30. Ngiyajabula kodwa ngilokukhonona ukuthi kanti bekuyinto enzima kangaka shuwa umnyaka wonke lo ukuthi nje amemezele usuku lolu abekwazi ukuthi inkumba sazise lathi njengezizalwane zeZimbabwe njengabantu abavotayo. Ngoba uyazi kahle kahle ukuthi ithemu le ayibambele ayithethe over from ugala ayibambele ukuthi ayiphutshise ukuthi yaqala nini. Ngingathi vele ngamafitshane iZEC ibe lo mlando wokuthi yona ibe yiyo ememezela usuku njengoba kuyiyo ephatha umdlalo okhetho ngabe yiyo imemezela futhi njalo usuku lokhetho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko namhla eveza usuku lokhetho lukamhla ka-13 Ntulikazi lonyaka okuhle kwakhokhelela ekwethulweni kosuku lokuhlala kwedale lokubhalisa labo abalesifiso sokuncintisa ukukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende kanye lolwamakhansila ezabelweni mhla ka-14 Nhlangula. Mhla ka-11 Ntulikazi idale lezinduna lizahlala likhetha abameli balo edale lephalamende ele-Council of Chiefs. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.